hayi lokho kuqale isikhathi besikuthizele ulimi ngobuningi bani obulawayo abantu badizi kakhulu ngokulima badizi sibili ngokulima kulezi nhlanyelo ezisikhulu umuntu ezikholiswayo sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi labo imuli yemuli yafisa ukuthi ithole inhlanyelo le akusafani layizolo kethi kule muli elezithibile ezihlanyelele ukuthi zingadinga inhlanyelo esintima kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu sithakazalele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima sakuyisikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili imombo yabo mihle emasimini akubuye endaweni zesikhebo ngathi kena impilo isiyiphilizele sikhule emakhaya sibuyile yangena kwesawathi sibona izakhamizi sikhideleke sikhulude sithi imbuya lethi zisizakale ezikhebeni
amasimu la ayenela yini abantu
hayi amasimu kawenela abantu
akulangxabani
kawenela bakhona bebevele bela masimu abo wade bevele bebakhona izolo kodwa abanye labantu sebethatha indawo zonezi ezindizekele izindlu zithise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona abanye lanxa umanisipala ekhuthazaa ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifula sekuyikho lase sesibona becala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwendlala usasele abantu babonani bazasizakala njengoba kuthe kwaba lezulu lenyaka
labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele abo
hayi bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi ezindaweni ezinjalo nalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe yena lwana omundlu kanyule ungakasuki isikhathi sokuthi idliwe kodwa lo nyaka besingaka kubona ukusenzakala lalinyaka inye sikubona ngakusenzakala kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi kubana ziyoqa imithetho ebekeni umanisipala ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lathi njengezakhamizi zabo
izulu leli liyaphathiswa yini kulabo abangela manzi
liyaphathisa kakhulu abantu sebesebenzisa indlela eziningi ezijeniyo ezokuthi amanzi le agcinakale bawakhongozele bawagcine asebenze ezambuzini abilisiweyo asebenze ukuthi ndisekunatheni ngitho besekuthini abantu bahlambe impahla zabo ekuwathini hhayi lokho ekuqalisa ukunabezulu nganxa abantu bebekhala ngamanzi kwezekukhala kwabo esile